ukulotshwa kwendaba eziphathelane lezempilakahle kubikwa kuphansi kakhulu ezweni. Ngakho-ke abe-Gender Links bekubone kufanele ukuqhuba uhlelo lwemfundiso lolu emizameni yokukhuphukisa izinga lokulotshwa kwendaba zempilakahle ngenhlonipho. Ofundisa intatheli zindaba ngohlelo lwezempilakahle lamalungelo abantu, umgcinisihlalo we-National University of Science and Technology Journalism Department emele i-Gender Links eZimbabwe, uMnumzana Thabani Mpofu, uthi ukulotshwa kwendaba zempilakahle ikakhulu amalungelo kwezocansi kuphansi kakhulu.
Okwamalanga lawa amabili siyabe sifundisa intatheli zindaba ukuloba izindaba ezimayelana lempilakahle namalungelo abantu zikhangelele ezocansi. Yikho lokho esibona sami ukuthi sincedise abathatheli bezindaba ukubana babhale indaba ezilohlonzi.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi umansipala ulazo inhlelo ezibona ngezempilakahle emacansini, ukuvikelwa kwemikhuhlane lokulondolozwa kwamalungelo abantu emakilinika abo.
Ukhansili wakobulawayo mayelana lamalungelo ezocansi lekondliwa kwabantwana imuli, sexual reproductive health, sivele sinamakliniki ethu. Kulabonesi abafundiswayo ukuphatha abantu mayelana lezokondliwa kwabantwana, mayelana lezocansi kunye lokuhlela imuli esingathi i-family planning. Silalokhu esikubiza sithi ngama-youth friendly corners, ukuthi labo abasakhulayo abalenkathazo ezimayelana lezocansi lokuhlela izimuli beze bazothola lolo ncedo.
Intatheli zindaba ye-Newsday engene kumfundiso yalamuhla uNqobani Ndlovu uthi uhlelo lolu luzabancedisa ekulobeni indaba yezempilakahle kungela bandlululo.
Kuthina njengentatheli zindaba ama-issues akhanda ama-social rights ezidabukesanagxili kakhulu nasakakhulu ezihlale kakhulu zezepolitics zezebhora elindazi kukanti kuziningi ungasengabhala ngazi ngolekeziziyafetha even nathinaontetheli zindaba.
Unobuhle Mgwaqo, intatheli zindaba ye-Umthunywa laye ugcizelela kulokhu.
Siyananzelela ukuthi lapho esihlala khona, lapho esivela khona, lapho esifunda khona, abantu abanjengama-gays and lesbians, ama-key populations, kasiwamukelekile. But abantu laba abanye bakhona sinanzelela ukuthi bazalwa benjalo, ayisikho ukuthi bayazinza. So I guess ngenxa yokuthi sesifundile and we are going to have an opportunity to talk to those people, sibabone, siqinisane la, kuzasiphathisa ukuthi nxa sesibhala next time kuzanceda ukuthi khonkhona abantu laba i-society ibamukele.
Intatheli zindaba yesayithi uNkosazana Tanaka Murerwa uvumelane lo mgwaqo.
Ngasikhangela laba abantu umphakathi ongafuniyo ukuthi ubamukele, labo abathi nxa bengabobaba bebele mize labanye abangabobaba, laba ngomama babalemizwa ngabanye omama, ukuthi umphakathi wethu okwesikhathi eside ububancindezela laba bantu, ungafuni ukuthi uthuthukise amalungelo abo. Yebo, yesazisisa ukuthi isiko lethu lesintwini alikuvumeli lokhu, kodwa abantu laba kumele sinanzelele lakho ukuthi abazenzi ukuthi babe sesimeni abakiso. Ngakho-ke njengentatheli zezindaba silomlando ukuthi sifundise umphakathi ngezinto eziqakathekileyo okumele ukuthi zenze ukuthi sithuthukise amalungelo abantu bonke.
Ukulotshwa kwamalungelo ezempilakahle kukhanyelwe lezemacansini kubikwa kuphansi kakhulu, kusezingeni lokuthathu ekhulwini. Ucwaningo lwe-Gender Links luveza ukuba indaba zempilakahle ezwenikazi le-Afrika ziphansi kakhulu. Nanko bekubone kuqakathekile ukuhlomisa intatheli zindaba ngokulotshwa kwalezi ndaba ngenhlonipho okungalulazi labo abayabe belotshwa ngabo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.